Zimbabwe sebezothola representation eqinileyo ephalamenti ngoba thina ephalamenti umsebenzi wethu yikuyolwela bona ukumeka sure ukuthi imisebenzi iyatholakala eZimbabwe, izikolo ziyalungiswa, izibhedlela ziyalungiswa ngoba besikubona ngamandlwane nje ngoba akula challenge bikhona ephalamenti, akula ma-debate ade sesenziwa athuthukisa abantu. Abaningi nje ade besephalamenti bebe lapho nje just ukuyo nje ama-packs benikezwe izimota, banikezwa ama-allowance kodwa kungekho okwenzakalayo okubonakalayo okuchachayo okutshengisayo ukuthi abantu laba basephalamenti ukuthi ba-represente isizwe.
Babumpa, nje ukubona njani khonokho okwenziwe abantu laba abakumakhophe?
Okuzwisa ubuhlungu yikuthi ngapha inhliziyo yabantu ungani futhelele, ungani abantu abakuzwisisa ukuthi kukhona kuvumakelekile kumbe akuvumakalanga ngokomthetho. But-ke mina ngokubona kwami ngendlela okwenzakale ngakhona, hhayi kusemthethweni, akula nto esingayenza, akula nto esingayitshintsha, abantu kuphela bakwamukele njengoba kunjalo.
Abantu kumele bamelele ukuthi batholane kukho konke lokho babumayo.
Ukhetho kuyeza ngo-2023, sokumele abantu balungiselele ukuthi okay, senza kanjani ukuthi sithathe umbuso from iZanu. For 37 years ilizwe lethu selimoshakele ngabantu beZanu PF. Siye siyilizwe selibolile, izikolo, izibhedlela, wonke nje ku-on the ground akulamsebenzi. Ama-graduate bagraduate every time from ema-university but akulamsebenzi. So thina inhloso yethu sekuyukuthi sibuye lamacebo esizowapresenta ebantwini, imanifesto yethu ukuthi okay, sizobalethelana abantu, sizokwenzelana abantu ukwenzela ukuthi bakhethe ngokuhlakanipha ma kubuya i-2023.
Ye, babu Umpande uyakhuluma lapho umoya ukuthi kukhona abakulungisela abantu. Usegwanda khonapho ubona ngani baphuma lana?
Imanifesto yabo ayihle vele iqale khona izolo kuze kuyefika lapho isikhathi se-election. So balo msebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi bewuyenze kusiyafika i-election. Kumele ukuthi konkona bebe ngabantu abasebenza gadalala njalo imisebenzi yabo kumele ukuthi ibonakale ingadingwa ebantwini. Abantu kumele ukuthi bebekwazi ukuthi hayi amadoda lawa ngesikhathi esifitshane kodwa bachove bayafika laphana. So sikhangelele kibo thina, akuhle kube yimanifesto ukusebenza kwabo, kungabi yiliyani imanifesto yokuthi ngikhona kusazobhalwa phansi ngikhona sesiyikhuluma. No, abahle besebenze yone leyo manifesto kathesi.
Imanifesto bani babu Moyo ngamafutane sibili, kuyini okubambekayo ongathi nanko esiyakwenzela abantu? Phela uMadube oseGwanda North, uMamlalazi osewange le ndawo ezijeneyo bamelele phela ukuthi beze ukuthi oMoyo basiphathele lokho yini elibaphathele khona.
Ya, ngivumelana layo umfowethu, Mpande, ukuthi imanifesto akumelanga kube nje liphepha elibhaliweyo ukuthi thina sizoyenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Imanifesto kumele ibonakale ngezenzo, kumele kucace ebantwini ukuthi sesile representation, sesidalapho esingakhalela khona, sesibona intuthuko, siyibonile umgwaqo siqala ukulungiswa, sibonile ukuthi ama-water sewage lawa akungena emanzini abantu aseqalile ukulungiswa. I-manifesto esizobonakala ngezenzo ngoba kuningi njengoba ejinga umfowethu umsebenzi mningi kakhulu okumele wenziwe ngoba ilizwe selibhidliziwe. Thina ma sizobonakala sikwanisa ukuthi sivuselele ama-industry obulawayo laphana abantu baqala ukusebenza, silungise imigwaqo, kungabi ne-shortage yamanzi, amagesi, izibhedlela, imithi ingashoti, abantu bakwazi ukuyelatshwa, yikho okuzobonisa yiniezobonisa ukuthi sesisebenzela abantu thina, yikho besikulwela isikhathi sonke, yikho silokhu esikulwela namanje.
Izithembiso babumpande selathenjiswa susela ngo-1980 sarenzela lokhu silezele lokhu nalokhuyana. Izithembiso zikamoyo uyazithemba?
Hhayi, angizithembi sibili. Yikho ngiqina mina ngokuthi kuthiwa kungezenza okungamazwi, ngiqina ngokuthi konkona hhayi obaba uMoyo bekele ukuthembisa kabayenzi nampu kanti sebengenile sebephakathi bawuthetha umbuso abasebenzeke. Sikho lapho esifuna ukubona khona ukuthi konkona kambe balungele yini ukuthi konkona bekhokhele leli lizwe abasebenzi.
Moyo,
yes, sibonile even izolo Dokotela uThokozani Khuphe nika i-statement ngaphandle kweParliament uma beqeda ukuswear in eParliament. Uhle wachaya vele umgwaqo wegijima. Kazange akhikeleze siyalelale ukuthi kahle kahle umsebenzi wawo eParliament ngokuthi kwenzakaleni.